Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali bukanjani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo kulilanga lokunandza izisebenzi ele Workers Day mhla ziku 1 kwenkwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu.
Ukhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangayo befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele.
Iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo.
Yebo, intengo yezinto iyayilokhu ikhwela. Lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku, into ezinjengesepa, ezinjenge-cooking oil, ezinjengeshukela, ezinjengamahlamvu etiye.
Ivandla lesi lithi abantu beZimbabwe kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni.
Ukuba umuntu ebhadalisa abantu abahambise kumuntu, umongameli uyabehlazini ngakhono.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu. UNgarivume wabotshwa ngoba wagqugquzela ukuthi uZulu atshengisele phezu kokonakala komnotho welizwe ngomnyaka ka-2020. Intatheli izindaba uHopewell Chingono laye wabotshwa ebotshelwa icala elifanayo kodwa lesulwa ngumthethwandaba we-High Court owathi kadalanga cala phansi kwesekelo sombuso welizwe esipha wonke umuntu ilungelo lokutshengisela. UNgarivume wakhuza abantu ukuthi batshengisele ngokuthula kodwa umthethwandaba wathi wakhuthaza udlakela. Ngesizwe amazwi abophisa UNgarivume.
Abantu ababethe bona abantu kaba proteste ngo-January 1, 2019, ngicabanga ukuthi yibo futhi ongarivume labo Peter Mtasa babengachongo ukuthi abantu kabayenze udlame, babethe abantu kabatshengisele ngokuthula. Kodwa ke okwenzakalayo ukuthi kuthe bethe kutshengiselwe ngokuthula bathumela imbiko, balandeli bakhona labo bantu abahamba batshengisela benza inkalakatha yodlame. Kobulawayo salahlekelwa ngamashopa ngo-81 lana mhlanje lokhe engakabi khona lawo mashop, abantu babetshengisela bechisa entumbane yatsha ngiyibukele. Icomplex leyana ayilani lomnangagwa, yayengelani lokuthi iZimbabwe iphethe umnangagwa ukhweze iphetro. Icomplex leyana abanikazi bayo ngiyabazi, ngabadala abavele empini amazipra abahlanganisa imali zabo benza icooperative yabo odube labo company. Kodwa kuze kube namhlanje icomplex yana yacha kayilungiseki, insurance la ithi yona ngeke yalungisa. Ayisiwo wodwa, manengi amashopu achiswa ngabantu besithi bona batshengisela ngemva kokuba abakhokheli abanjengoNgarivume bethe bona abantu kabatshengisele ngokuthula. Kodwa ke ngicabanga ukuthi inkinti longo icabanga inanzelele kumbe imgwebe ikhangelele i-impact yesimemezelo sakhe. Yebo, kambe yena ngabe kulume okusemthethweni wesithi yena abantu kabatshengisele ngokuthula, kodwa okwenzakala kola phansi ukuthi abantu batshelwa izakhiwo, abantu batshelwa zimota, kwaba lodlakelo olukhulu kakhulu. Ngo-August 1 kwafa abantu abangu-6 ngemva ngendaba zodlakela ezikhona. Abantu bethe bona uChamisa sewinile nge-2.6 million izek iyariga. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele khonokho bese siphinda ke ngithi mina yebo, kambe ngicabanga ukuthi sigwebo asiphiweyo hambelani lecala angabe lenzile bekufanele ukuthi akhuze kumbe aphiwe i-community service kodwa lokhu kuthiwe angaphindi into yokumemezela abantu ngoba kugcina abantu bethatha i-message yakhe besenza udlakela ngicabanga ukuthi isigwebo sakhona lesijezo sakhona sibe tu sisiqine kakhulu sibuhlungu kakhulu asihambelani lecala lenzile bese ngigcina ngokuthi uhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangabe befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele kuyeka kakhulu kuyiwa ku-election awuhle uthumeza umbiko wokuthi abantu umuntu lomunye azibonele ukuthi ungaqala ukwenza lokhu lawe uzaba njengongarivume kumbe njengosikhala
ngokubona kwakho ukubothwa kukangarivume kuzabangela na ukuthi abantu besabe ukufuna ukuthi bakhulume okusenhlizweni zabo ikakhulu okucothoza uhulumende
vele abantu eZimbabwe bahlala besesaba kodwa ke kulabanye abalezibindi zokukhuluma abanjengathi asikhulumi nasiyasolo osolayo asilandaba lokuthi ngubani abaningi futhi abantu abanye abanjalo kodwa kuqakathekile ukuthi ekusoleni kwethu uhulumende lochothozeni uhulumende sinanzelele ukuthi into esizikhulumayo njengabakhokheli zile umthelela bani lo mphumela bani kusigaba ngingathi nginje ngiguguzela abantu kure ukuthi abantu kabangene ezitaradeni batshengisele yebo kambe bazizakhuluma ngithi kabatshengisele ngokuthula kodwa angila ma-guarantees ukuthi nxa sebengene ezitaradeni bazakwenza yini khonoko okutshengisela ngokuthula kumbe sebefike laphana umbiko wami usizahayijekwa izigangi lezikliwi inswelaboya lemigulukudu bese kusonakala okuningi ekugcineni kwakhona mina engiguguzela abantu ukuthi kabatshengisele ngokuthula sengizatholakala sengiyimi engiyimi engiqale udaba lokuthi abantu batshengisele so kuqakathekile ukuthi lathi futhi lanxa si-expressa si-expressa esikuzwayo enhlizweni zethu sikwenze sinanzelela ukuthi ayisithi sodwa esilamalungelo u-section 59 ukhuluma ngokuthi na omunye nomunye ulelungelo lokutshengisela kanti i-section elandelayo i-section 60 ikhuluma futhi ngokuthi kulelungelo lalabo abangafuni ukutshengisela labo ukuthi banjani ilungelo labo lingathathwa yilabo abafuna ukutshengisela so indaba yakhona amalungelo lawa kumele siwabhalansise le nto kuthiwa ama-rights ahamba le nto kuthiwa ngama-responsibility
lo ke siyaxolisa balaleli lo ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazo webekhuluma ke ngodaba lwamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume ke siwazwe ke amazwi awabophisa umnumzana Jacob Ngarivume.
Thank you very much for your continued support. We are getting overwhelming response. This is a non-partisan initiative and we must be peaceful on the day. We don't want any violence. Not violence. It is about peace. God bless you. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume, umkhokheli webandla leTransform Zimbabwe. Intengo yokudla lempahla ezitolo iqhubeka iqansa nsuku zonke kulandela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo intengo yezinto iyayilokhu ikhwela lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku into ezinjengesepa ezinjenge-cooking oil ezinjengechukela ezinjengamahlamvu etiye ezinjengakho konke lokhuyana esikufuna njalo nje usuku ngosuku lokhe kusiya phezulu kakhulu okwedlula lokho abantu abaningi beZimbabwe abakwenelisayo ngakho-ke ngokuya kwesikhathi lokho esibona abantu bephunguka abenelisa ukuthi badle ngosuku ngosuku abantu abaningi abesenelisa ukudla abantu abaningi imali kasoze babelayo ukubhadala school fees lezinto zonke ezinjengazona leziyana. Isimo somnotho siyadilika sinzima kakhulu akulanto elungela abantu lakancane.
Uhulumende uthi yena usezasungula imali ehamba esetshenziswa ebulenjini lapha ethiwa yona iyelame kugolide. Ngokubona kwakho kungaba ngcono yini kungenziwa uhlelo lona lolu?
Imizamo le uhulumende akhuluma ngayo ayisozisebenze la kancane ayizange yasebenza ayisozisebenze ngokuba inkinga inkulu kakhulu kule currency inkinga igcile kwezepolitiki ezimele zilungiswe ukuze laba abafuna ukuhlanyela imali babuye ngobunengi labaseZimbabwe bakwazi ukuhlanyela izimali kuvulwa ama-factory ezomnotho zisebenze kahle ngokuba ukukhwela kwezinto okunye kubangwa ukuthi izinto ziyasilela bese zivela ngaphandle, kanti amandla emali eZimbabwe ayawa nxa usuhlanganisa zona lezo zinto zenza ukuthi izinto zikhwele ziya phezulu. Ngakho ke ukuletha icurrency leqanjwayo kakusoze kutshintshe lutho nxa ngabe industry yeZimbabwe lokhu ingazenzi izinto ezidingakalayo, izinto lokhu ezivela ngaphandle kusoze kusebenze lutho la kancane.
Hello ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
ngona. Ivandla lesi sisilithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamsuse embusweni ndawonye lebandla lakhe elezanu PF. Yena Mnangagwa akakatsho lutho ngalolu daba, kodwa amapholisa athi asaphenya. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leCCC umnumzana Bednico Bebe onguye osungula lingxoxo.
Isifiso sesilalo kakhathesi oludalweni uhulumeni wabomamama yikuganga ukutshontsha ukuthatha bengaphiwana isikhwama se-reserve banking sabantu beZimbabwe, hayi uhulumende wezempilo. Kodwa ngenxa yokuthi bangenile kwampani bathatha santando e-reserve banking. Ngikutsho lokho ngoba sikuzile sakubona ukuthi igolide liyaphuma e-reserve banking lingabhadalelwanga. Phikisani phela ayifini ngitsho njalo bhebhe i-Aljazeera, kwaphuma kwaze kwaphuma la mapikisi. Sikuzile sakuzwa ukuthi kuthiwa nxa ufuna ukuya kweli-president ungumuntu olemali ufuna ukuzedala ukuze vula ikampani la, nxa ufuna ukuyambona kuthiwa ibhadale amamiliyoni lamamiliyoni. Asilizwanga umnankade ngikuphinga, asilizwanga ekokalo omqambi lamanga, kodwa sinakhuluma iqiniso ukuthiwa siqambe amanga sesibetshwa.
Baba Gawule, yebo lithi imgwaqo lilungisile, amadamu ligebhile njengezanu PF, njengohulumende wezanu PF, kodwa kule ndaba lapho ekhulunywa ngobaba uBhebhe, indaba yokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe lizayikhuluma lisithini ebantwini nxa likhankasa lidinga ukuvotelwa? Ngoba abantu abaningi bathukuthele bathi abantu bezanu batshontsha igolide.
Baba Nkomo, nase sikhuluma ngobusela, ubusela buqalisa ku-opposition kangela nxa ufuna ukukhuluma ngamadolobho abawara nayo. Mina ngizakunika i-example ngokuthi ngise-province emasmoth, hambe bena amasela noyikansilera layo eyamasela konke emhlanganelo loyo kuze niwangikhona khona ngale e-Victoria Falls. Uzathola ukuthi bahuquluzile inyoto bayitshaye balobisa labana abantu ngamasela bagavile yamangalinto kuyizethu kokwela kokukhona vela kwenza iluto ngamasela nalalelo beyikelwe njani. Lapho ubona khona ubuso be-opposition ukuthi bazakwenzani lena, kangela amadolobha ukuthi abuyelile njani. They are running these cities but they i-corruption wakangela ukuthi bathi bazinika imali, bazinika yonke into, bazinika yonke into. It's a typical like bayathengisa ukuthi lapho ethi i-opposition le what is it all about. Imidlolelo inkomo lalwelwa sand and debtors of Zimbabwe balele emathuna bengaziwayo belwela ukuthi inhlalakahle iye khona. Kanti inhlalakahle naleyo kuneyiqalakade esabhotize evela kuma-colonizers ethu anjeabo Britain. Amaphathi lanawulwa ngamakhiwa la atshele ukuthi batshele kokwenza kusoze siyavuka singalaluthi la selithethe futhi ilizwe lethu zibaliqinisele emakhiweni.
Yebo baba Bhebhe, lilawulwa ngamakhiwa yini njalo lifuna ukubuyisela ilizwe emakhiweni?
AmaNdebele athi kulabantu abagula ngesihla, abantu bezani bagula ngesihla. Thine sikwaziyo umgake wenza idlame wathatha imihlaba emakhiweni. Elithatha imihlaba emakhiweni ngoba thina sasithe thina sizanegotiyetha namakhiwa siseseyi-MDC ukuthi sithathe imihlaba emakhiweni siwabhadale. Yena umgake wabuya wathatha idlame ugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug
ina ngasa niyesebiza amakhiya ebisela amakhiya athi yena uzawabhadala labo asebe lamaplazi angasabiselekile amanye asebuyele ezilithoko orotenbak nalangani bakabani bahlalele emhlabeni khathesi sikhuluma ngabo othangabani ogodani bakhepha amaplazi lapho yesini babiselwe mbani mkambe njabazi mkota wa mwenye. Wabisoro mbani? Mnangako. Kina si practical. Asikulimu ngokuthi kuthiwa kulo muntu ofuna ukubiselizwe emakheni engakukasisi ukuthi kathi ngibisela njani. Mina ngiyakutshela ukuthi ngibisela njani. Sikhuluma ngokuswela na. Izane isiyehlulekile. Uyangizwa? Izane isiyehlulekile. Umntwana ozelwe nge-1980 le-43 years ngakhesi. Bakhule ebubona sezebona ngani kunomali. Ngangimtshela mina engakubonayo isikhathi sikasimithi engalo lesimithi ngidiliza imikhonomi sali kudiliza ubona engangimtshela ingane kwayo. Kambe ngumuntu onjani othi yena uyavusa abantu bedubeke kangaka.
Nanso baba Gawule, abaningi bayabuza ukuthi kanti umongameli uqanjiwe izigilamkhuba eziphume kufilimu ye-Al Jazeera ukuthi zisebenza laye ekuhuquluzeni igolide ile kungeniseni imali engcolileyo elizweni lokuthiwa yi-money laundering. Kodwa yena umongameli uthuli zwi kazivikeli katsho lutho. Kungani?
Baba Nkomo, umongameli ngumuntu omkhulu. Umongameli ngumuntu kwesinye isikhathi nxa ulalela mina nxa ngikhangela khonaphana nxa kuthiwa umongameli kuthiwe kambe kukhona lapho okuphume khona umongameli ekhuluma labantu lokuthi umongameli uthiwe into le isakhangelwa usuhulumende sethethe inyathelo ngakhona ukuthi abenzayo ukuthi elandele ludaba lolo kodwa but ukuthi bethi umongameli kakhulume lokho but abantu nxa abantu kuthiwa umuntu uyebhadalisa abantu ukuthi abahambise kumuka umongameli uyabe sazini ngakhonoko.
Hello ke ngumnumzana Believe Gawule uyibandla lezano PF obexoxa indawonye lelunga lesicc umnumzana Bednico Bebe kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkomo,
asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi izolo kulabanye njalo abeZimbabwe abafike elizweni ngemva kokuhlengwa kweleSudan lapho kwaqhamuka khona impi yomndeni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izisebenzi kumele zithole iholo elithe xaxa njengalokho okwenziwa ngumnotho welizwe lawo othi uyakhula. La ngamazwi awethule phambilini kwelanga lokunanza izisebenzi ele Workers Day elikhona lamhlanje. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Zilingelelo, zilingelelo, besaka zabahle, zolaleli bestudio 7, kulumayo ngu-Edwinupo kaChuma phansi khona leDolo. Hayi siyazidla indaba, siyazidla mpela ezibuhlungu nezimnandi. Hayi lokho kodwa kwenziwa ngumbuso wakithi lokho hayi kubolile street. Amasela kabotshwa kodwa kubotshwa abantu abakade betshotshozela ukuthi kube lodlakela. Kanti kwenziwa yini amasela engabotshwa? Akudingwa kodwa yofazi kuyophehlwa ngaphila ngabuza egceleni konke kuphelela kodwa amasela kabotshwa. Kwaye wangabotshwa amasela lapho ecitheni Mnangagwa emoli yakhe konke abotshiwe ngala. Egoldi babanjiwe batshontsha kade bebanjwa kucrossfire. Abe babotshwe labo kubonakala ukuthi umbuso nawo akawulaya hlangothi kusetshenzwe ngendlela efaneleyo. Kanti umthetho anti uthiwa umuntu akatholakala elecala yabotshwa. Abantu ababelwela labo ukuthi umbuso ube neqiniso ebantwini bababotshwayo kodwa ababhidliza umhlaba abatshontsha kababotshwa. Ayikho indaba.
Studio 7 linjani uNtungameli Nkomo izingelela abasakazi bonke kanti zabalaleli ngendawo ezehlukeneyo. Igama ngobekuthemba Nkomazana ngisetutume ebutswana ithinjani impilo bazali bethu lonke lesizimbagwe lingelele uMandlovu khona isitethi Ndlovu mama wamanzalayo kokulawayo lapha enkulumani complex yokonswazi lingelele kosaphumlane vilege 17 usaphumlane lemoli yakhe yonke umntanami khonaphana olungelo komazana yithi hayi vanile langelisihle kuzana yithi hayi ngumusa kaJehova sincengeni kwakonkomazana amen.
Ngibingelele enkundleni salibonani lonke basakazi Mthemba lapho likhona liphilile hayi bantu bakithi udubo osilalo nantu ilizwe lakithi lizabanzima ukuthi lithuthuke uma silabantu abangazwani leqinisa abantu abangavumi amaphutha ilizwe ukuze lithuthuke ukuthi inkokheli ezezano PF lezi zehijacki ilizwe bakhuluma manga bethi bahamba balwela leli lizwe bekhuluma into engekho yikuthi kuyadinga ukuthi ngelilanga livume amaphutha libe seliwalungisa lawo maphutha uma lingayenza kanjalo lizabona abantu baseZimbabwe bekwazi ukubambana bekwazi ukuxolelana kodwa ke ungeke uthi wena usenza amaphutha angaka ubulala abantu ube sutshela abantu ukuthi abakhohlwe ngakho kuphela liqhubeke liye phambili akuvumi kona lokhu akuvumi
yema tudakithi yakostudio 7 njani yalithisela impilo ende ngenkosi yethu Jesu Kristu madoda yilapha ngibukele amasiko amandebele emzansi bayakhipha lapha kuscreen angiyajabula nxa lokhu ebezoye bekhuluma ngamasiko aesintu hayi bantu kwezinyize hawuke kuya nembala ngoba lewo lamandebele ala president lamandebele olangwawo amandebele ona ahlonipha inkosi lezindula yibo kuphela abantu abahlutshwa kakhulu ngamandebele bakamthwakazi yikho ke ngithi khona abantu abakuzwe lokhu abengile themba ukuthi ababukela kuscreen ku-TV nembali bazakusho ukuthi hayi sibonile i-traditional yamasiko ayisintu alala bazoba mnandi kuze kuthi kutshengisa khona lezingane zethu nxa zingafundela amasiko azo indlela yazo izibaza kufuna kuhle hayi angilamazwi ngitshaya izandla ngalo umabona khatshana engimbhekileyo lapha awu ngibe nokusasa nokusuke kuhle nokusasa enhle ngegama likajesu amen.
Salibonani lonke kustudio 7 ngiyalibingelela lonke kumele sipha indaba eziqiniso mina ngumama kathandeka ngisebenzela eSouth Africa ngithi lapha lami ngilingelele abazukulu bami uNomsa Moyo uMbalenhle lo Sithamandla lo Thandeka lo Mandla enkosi lo Kelvin lo Nosithamandla lo Sakhile lo Thabiso ngilingelele lonke.
Sanibonani bathandekayo, ninjani? Mina ngiyaphila. Okhulumayo nguzikhali Ndebele wesigabeni sakumasendu ngikhuluma South Africa about indaba yokuphuma kwegolide elizweni likhitshwa ngobaba bethu abayibo esibathembileyo ukuthi bangaba sivusele ilizwe kodwa kuyasimangaza kakhulu lokho ukuthi kutholakale abayibo esibhekelele kubona njengoba siphakathi kokuhlupheka okungaka sisebenza sikwamanye amazwe siphethwe inhlupheko singabahluphekayo ukuthi ma ngabe kutholakala kungumuntu nje konganaso isikhundla phuma legolide elizweni elingenisa kwamanye amazwe lokho kuba lijele elikhulu kuyena kodwa okusimangazayo ukuthi umthetho usebenza kanjani ngokuthi kutholakale beyibo abakhulu abangeke bathintwa engeke sizwe ukuthiwa basejele.
Studio 7 ninjani nonke ngiyalibulisa nonke basakazi abahle ngisithi ninjani siyabonga inyuzi ezinhle ezitholakala kini ngilibulisa nje ngingohlekayo nje into ezikhulunywa ngabantu bezanu PF lo okhulumela izanu PF okhulumela upresident kahle ukuthi yena olungile ethenga ukuthengwa indiza mchina ye 54 million. Hayi angibasoli mina ngoba bona vele sebabona ukuthi eZimbabwe babusa abantu abangenandaba lempilo. Ngoba uzobona umuntu omusha esiya votela izano ngoba izano iyakwazi ukuthi namaphapheti kugcwele indawo yonke ngamaphapheti okungenandaba lempilo okunye kuleyo kungamaplaza nyana kodwa kukaze kufike amamiliyoni imali okuya kuthola lama t-shirt kuthola lamansaro hayi kurayithi konke nje le fertilizer. So siyabona ukuthi akulabantu eZimbabwe abantu yibo ngoba ngabe kunabantu ngabe abantu bayasukuma bonke bekhuluma lezwi linye. Ngiyabonga.
Hello Studio 7, linjani? Hayi thina siyaphila. Hayi mina ngiyaphila kakhulu. Umbono wami lapha ngokuthi hayi abantu kabavotele uChamisa ngoba uChamisa nguye olosekelo lwabaningi, nguye ongayenza ukuthi sinqobe la sikhululeke njengabantu bemaNdebele njengokusho kukaqondisi emthakazi. Lapha kunganjalo sizabhayiza kuphela vela kula chance. Yabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezeMelika. Amapolisa esigaba seTexas abikwa edinga omunye undoda odubule wabulala abantu abahlanu. UFrancisco Oropeza ubikwa ebulele abantu laba ngemva kokubadubula mahlayana qede wabaleka. Lesi ngesinye sezehlakalo zokusetshenziswa kwezibhamu osekuqede abantu abaningi ezilokhu ziqhubeka zisanda elizweni leMelika. Kambe lungaqedwa njani lolu dubo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolu ukuthi luphele ukuthi abantu babulala bani. Kufanele ukuthi nxa umuntu angakwenza khona lokho. Kuhle kube lento elungileyo silelungisiweyo ukuthi ungavele ubulale umuntu kumbe okudlula abantu ababili ubadubula i-death sentence. Lawe uyahamba. Akula mbuzo ukuthi uzaqala uthonisiswe kwenziwe kuthiwa ye uyakhangelwa ikhanda uyathiwani uyathiwani konke lokhu ngoba laba bavikelayo ama-lawyers la avele asele ndlela yokuvikela bona laba bantu babulala abantu la bale mcijo yabo abayibekayo khona lapho ukuthi hayi i-client yami ibi lokhu lalokhu lalokhu i-client yami ibi lokhu lalokhu ihlutshwa yilokhu lalokhu bese kudlula kuye khona le kumadokotela akhangelwa amadokotela khona lawa ale mcijo yakhona khona ngale yokuthi umuntu wokhona ube njani ngoba kuyabe kungathi kuyikuvikelana ukuvikela umuntu obulele abantu. Mina ngibona ngathi kungabaluleke umthetho isigwebo sokuthi kumbe ungadubula umuntu kungenasizathu ulawe uhambile uyesilarheni. Ngibona ngathi kungehla lokhu ngoba kuzaba ngumthetho okhona owaziwayo oqinileyo abantu bazakwesaba ukuthi bayekwenza khona ngoba uyabekwazi ukuthi ngadubula lami ngihambile. Lapha abafayo ngabathi nxa edubula adutshulwe ngamapolisa ahlafe khonapho. Angasile emapholiseni uyaphuma omunye umahlala ejele okwesikhathi eside kumbe uthiwe life sentence. Ngiyokwenzani life sentence yakhona umthelo kwesihlisithwala. So ke kungaba yikuthi ungadubula lawe uhambile esilarheni. Mbona ngathi kungaqinisa kucinise linto le.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazwe obekhuluma icingweni leStudio 7 eseTexas ngapha kweleMelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela ukwesaba na elizweni. iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo. Ibandla le-CCC lithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni ndawonye lebandla le-ZANU-PF. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ekuseni, kodwa silazo ezinye njalo indaba ntambama ngo-7:30. Igama lami ngu-Chris Gandhi.